Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Sivonge ujonga Khandemiri ngokusipha indaba ngolimi lwesishona. Olamukela ngenjabulo ku Studio 7 ngolesibili mhla ka 14 Nhlolanja 2023 ngokeyino kumete Saidi. Endabeni zethu namhlanje abomanyano we United
kakhulu oza vala inhlanganiso ezizimeleyo kuvala imisebenzi kuvala ukudla kuvala intuthuko inhlanganiso ezizimeleyo ziletha intuthuko zivikela amalungelo abantu zivikela isisekelo sombuso.
Abamanyano we-United Nations wethule umbiko namhla okhuthaza umongameli Emmerson Mnangagwa ukuthi engasayini i-Private Voluntary Organizations Amendment Bill ukuthi ibe ngumthetho opheleleyo. Umongameli Emmerson Mnangagwa namhla ukhokhele umhlangano wedale lakhe labaphathintambo bakahulumende lapho athe ukhangelele ukubana kuqhutshwe amabhizinisi ngemfanelo kungelankohlakalo phakathi. Uhlangothi lweZimbabwe Energy Regulatory Authority luthi luzaqala ukuthathisa amalayisensi abalama-generator alakho ukuphehla amagetsi angaphezu kwekhulu lama-kilowatts, 100 kilowatts. Zonke lezi ndaba lezinye lizo zizwa kulumsakazo. Ingcwethi yezibona ngokulondolozwa kwamalungelo oluntu kumanyano we-United Nations zethule umbiko namhla zikhuthaza umongameli Emmerson Mnangagwa ukuthi engasayini i-Private Voluntary Organizations Amendment Bill ukuthi ibe ngumthetho opheleleyo ngoba zisithi lo kuzaba ngumthetho oyephula amalungelo kaZulu njalo ozabangela ukuthi uhulumende avale ezinye inhlanganiso ezizimeleyo. Ibhili leli selapasiswa ngamadala ePhalamende omabili njalo selimelele ukusayinwa nguMnangagwa. Ingcwethi ze-United Nations lezi zithi njalo umthetho lo uthathela inhlanganiso ezichothoza uhulumende ilungelo lokukhuluma zikhululekile kanti njalo awuhambelani lombuso okhululekileyo. Ngokunjalo zithi uMnangagwa akumelanga awusayine. Zengeze zathi zizimisele ukusebenza leZimbabwe ukuthi ulolongwe lumthetho ukuze uhloniphe amalungelo andubana usayinwe. Untungamili Nkomo weStudio 7 uxoxe lengcwethi kwezombusazwe uMnumzana Efi Dlela Ncube.
Liqiniso elikhulu kakhulu elithiwa i-United Nations bakhuluma lokho ekudala sikukhuluma thina abaseZimbabwe ukuthi lo mthetho bafuna ukuwufaka mubi kakhulu ozavala inhlanganiso ezizimeleyo kuvala imisebenzi kuvala ukudla kuvala intuthuko inhlanganiso ezizimeleyo ziletha intuthuko zivikela amalungelo abantu zivikela isisekelo sombuso zenza ilizwe libe ilizwe elihlezi kahle nxa zingasekho kuyabe sekuphelile ngelizwe. Sikubona umhlaba wonke jikelele lapho kungelanhlanganiso ezizimele ezikhululekileyo khona akula nkululeko akula ntuthuko abantu bahlezi phakathi kobuyanga. Ngakho-ke lokho kutsho i-United Nations bakhuluma lokho esivele sikutsho njalo esidala sikutsho ukuthi lo mthetho kawungasayinwa ngoba mubi kakhulu.
Umongameli Mnangagwa siyabona ukuthi uselamalanga wayiphiwa libhili kodwa lokho engakayisayini. Singabona yini mhlawumbe elalela inkuthazo yengcwethi ze-United Nations lezi esekela ukuyisayina libhili ukuze ibe ngumthetho?
Akekho lo yedwa abamlalelayo, ayikho leyo inhlanganiso abayilalelayo. Lanxa ungabavezela kanjani ukuthi kuzaletha ubuyanga, kulethe izinsizi ebantwini, kulethe ukuswelakala kwamalungelo, lazo zonke izinto ezicakathekile elizweni, asoze balalele. Into abayilalelayo yile engaletha ukuthi mhlawumbe balahlekelwe ngamandla, yikho abakwesabayo. Besaba ukulahlekelwa ngamandla, hayi ukuthi abantu babe ngabayanga, balahlekelwe imisebenzi, bahlupheke. Lokho babusevela iminyaka yonke le ngu-42 kuyikho abakuhambisa phambili. Iba balethe ubuyanga, iba balethe izinsizi esilazo. Ngakho-ke lo mthetho uyabusiza nje ukuzoncedisa lokho akade bekwenza vele 42 years. Ngakho-ke angiboni ukuthi bazayilalela i-United Nations nje, kodwa okuqhakathekileyo ukuthi wonke umuntu abaseZimbabwe lomhlaba wonke baqhubeke befuqa ukuthi lo mthetho kawungabi khona. Lamalungelo abantu nje wonke jikelele ungakhathalekile ukuthi basenhlanganisweni ezizimeleyo kumbe bayikho kuzo ahlonitshwe, yiyo indlela okufanele ukuthi kwenziwe ngayo. Basengawusayina basengangawusayina umthetho, sisezabona ngakho ngaleso sikhathi.
Umnumzana Efi Dlela Ncube yingcwethi kwezombusazwe, sehlulekile ukukhuluma lesikhulumeli sikaMnangagwa umnumzana George Charamba ngalolu daba. Kodwa uhulumende uthi akabuyeli muva kudaba lwalumthetho lanxa usolwa ngabaningi ngoba ujonge ukwenqabela ukuganga athi kwenziwe ngezinye inhlanganiso ezizimeleyo. Umongameli Emerson Mnangagwa namhla ukhokhele umhlangano wedale lakhe labaphathi ntambo bakahulumende lapho athe ukhangelele ukubana kuqhutshwe amabhizimisi ngemfanelo kungela nkohlakalo phakathi. Mnangagwa uthe uhulumende wakhe akasoze amela ukusetshenziswa kwendlela ezingaqondanga okugoqela ukuqamba amabizo abantu abaphezulu lapho abantu bedinga ibhizimisi. Ngakho ke inkampani lenkokheli yazo kufanele bebe ngabantu abahlezi beqaphele. Asizwene ekhuluma emhlanganweni wedale lakhe labaphathi ntambo ele cabinet namhla.
An orthodox means and name dropping to get access or resources will never be tolerated. As such, all patriotic institutions and office bearers must remain vigilant and always act in the interest of the people and the country of Zimbabwe. The law must take this course to entrench transparency and accountability necessary for building a healthy investment plan.
Sixoxe nomnumzana Rejoice Ngwenya ocubungula ezomnotho ngalolu daba.
Ya umnumzana umongameli welizwe uEmerson Mnangagwa ukhulume into enhle kakhulu ukuthi nxa osobhizinisi bengena lapha eZimbabwe kumbe abakhona abafanelanga babe ngabantu abangabantu abengukuthakala. Alelo liqiniso, kodwa phela into yokuthi lo nyaka ngumnyaka wokhetho. Nxa kulokhetho uPresident Mnangagwa uvame ukukhuluma izinto ezinhle, kule mvelo yokuthi imisebenzi eyenziwa ngabantu nemakhi osobhizinisi bakhe abasebenza nabo ngabantu vele abayenza izinto ezilokho hlabo phakathi, even ama-ministers yethu amabizi amaningi kakhulu. Ngakho nxa ekhuluma uthumayelela ubani, utshela ubani, ngoba yena emzini wakhe endlini yakhe uyazakana ukuthi kulenkohlakalo ezimabhizinisi. So ingaba ekhuluma into enhle, kodwa akutshengisi ukuthi yena uyenza into ayithumayelayo.
Ukuvakatha kukamongameli weBelarus esiza lapha Zimbabwe lo hambo olwenziwa nguPresident Mnangagwa esiye Equatorial Guinea kulobudlelwano bani phakathi kwelizwe leZimbabwe lamazwana lawo mabili?
Ngathi nginanzikela umnumzana uLukashenko owenza lapha eBelarus. Uvele ngumuntu ongathandwa emhlabeni, singathi khona ngohulumende abaluzibuse abakhululekileyo ama-democratic states. Uyazakala engumuntu vele elokuthungamela ilizwe lakhe ngendlela ezingasozi ezikhohlakalayo. Akusethi ukuthi nxa sizawuthiwa khona kulobungani phakathi kwakhe leMnangagwa, ungazi ukuthi uye ngale iPretoria Guinea. Umongameli wakhona wangena esikhundleni ngo-1979, ngisese ngumntwana lanamhla lokhu ekhona. Yikho-ke singathi abangane bakhona labantu abakaMnangagwa, izenzo zabo, amabhizinisi abo, labangane babo labo bona labanophithini kuyatshengisa vele ukuthi uMnangagwa into ayikhulumayo ukukhuluma nje ukwenzeka ukuthi ezakale ngesikhathi sokhetho. Siyazi ukuthi omongameli abaningi ahambelana nabo ngabomongameli abalesihluku ababhidliza ilungelo labantu babo izibulali, hathi abantu bezimbabwe abafanelanga bathatheke intshumayelo le engelamsebenzi, intshumayelo ethwalisa abantu amagabha abuzayo.
Okunye okukhathaza abantu bakhala ngokubana umongameli Mnangagwa uhamba lo mntanakhe u-Emerson Junior nxa esiya kumabhizimusi wona la awelizwe, kokule nkinga yini ukuthi uhamba lo mntanakhe?
Into esifanele sinandelele kade ukuthi nxa upresident esenza umsebenzi welizwe umelele ilizwe ufanele achiye okwemuli yakhe ingahamba lo muli yakhe kodwa nxa ususendleleni senza umsebenzi welizwe nxa usuthwalana labantu abakho sekutshengise ukuthi wena ilizwe lakho lakhona ulithatha njengeinto yakho into yangini emsebenzini wethu umanaging director nxa esiya ku-conference ngahambile mntanakhe u-headmaster nxa esiya esikolo ahambile mntanakhe kanti lo uhamba ethwalana labantu abakho yikho phela sokuzathiwa khona nxa ekhuluma ngokuthi osobhizinisi bafanele babe ngabantu abaziphetheyo abalungileyo sekutshengise ukuthi mnyabe selungisela amabhizinisi akhe yena labantu abakhe labophulatakhuleyo abelekho uhamba lakho abantu nxa kuthiwa khona yi-business sifanele size kuthiwa khona umongameli we-CZI ukhona umongameli we-ZNPC ukhona umongameli we-Chamber of Mines ukhona kanti indaba besiqala kuhamba bona abazimele bodwa otakwile labo-Emerson Junior so kutshengisile ukuthi vele into ayishumayelayo ngamadlane kuphela
umnumzana Rejoice Ngwenya ngocubungula ezomnotho esixoxelayo eseHarare kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane umphathintambo obona ngezomvikela eMelika umnumzana Lloyd Austin ubike ukuba iqembu ele-Ukraine Defense Contact Group lithembisa ukusekela ele-Ukraine ize iphele impi yokuhlaselwa ngele-Russia loba lokhu kungaze kuthathe isikhathi eside unobhala jikelele we-NATO uJens Stoltenberg laye uqonqosele ngokuqakatheka kokuphiwa kwele Ukraine usizo lwezikhali empini yokuhlaselwa ngele Russia. Uhlangothi lweZimbabwe Energy Regulatory Authority luthi luzaqala ukuthathisa amalayisensi abalama-generator alakho ukuphehla amagetsi angaphezu kwekhulu lama-kilowatts 100 kilowatts. Isiqondiso esitsha esifuna ukwethulwa ngabezera sisolwa ngosomabhizimusi kanye labahlaziya ezomnotho welizwe besithi uhulumende usezama ngandlela zonke ukuthatha imali kuzulu. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Uhlangothi lukahulumende olubona ngezamandla kagetsi olweZimbabwe Energy Regulatory Authority lukhiphe umbiko izolo ochaza ukuba ukubhaliswa kwamajenereta asebenzisa amandla alikhulu i-100 kilowatts kusiya phezulu akulambadalo. Injongo yalokhu besithi indlela yokwehlisa ingozi ezingahlasela izisebenzi zamagetsi lapho kungela getsi loba kulungiswa lapho okuhamba khona ugetsi. Amabhizimusi amaningi elizweni asesebenzisa amajenereta nxa kungela magetsi. Osomabhizimusi bathi uhulumende uvame ukuqala inhlelo zakhe ngalolu hlobo ethi azila mbadalo kodwa ajike sokuphambili. Umnumzana lakhe indlela usomabhizimusi okobulawayo ngomunye wabo lomqondo munye.
Ujayele ukuqala njalo okuyizinto kwakhona ukuthi kuyaqala kuthiwe kubhadalwa kubhaliswa lapho kungela mbadalo kodwa ngokuya kwesikhathi kuzagcina kubhadaliswa ukuthi vele nxa ingena elizweni ihle ibhadale lokho ihle ibhadale for i-licensing okuyinto evele iqala imigoqo emabhizinisini wonke. Ngoba umandla kagetsi ayadingakala njalo abantu lapha bazama ukuthi beziphathise njengoba yona izera lamanye ama-individuals lezesa benganiki amandla kagetsi aneleyo ukuthi amabhizinisi asebenze. Lokhu siza kubona kuyinto ezaqhubekela phambili igcine abantu sebebhadaliswa.
Umnumzana Stevenson Dlamini ingcwethi kwezomnotho lamabhizimusi njalo efundisa ngezomnotho ekolitshini le-National University of Science and Technology i-NUST uthi injongo ingabe iqondile kodwa ilizwe lisacathula ukuthi kufakwe imigoqo enjengaleyi.
udubo esibalale kubana njengelizwe ngokudinga ezinye indlela zola njalo ezigoqela ke amagenerator nxa sokusiba lomgoqo phezulu kokutholakala kwawo kumbe kusetshenziswa kwamagenerator uzabisela amabhizinisi emuva njalo alokwenza ehamba ebuya ukuphazamisa inhlelo zamabhizinisi ekwenzeni impahla zabo ngakho ke ukufa kumgoqo kubana bathi ilungile kubana bayehlise esingakuthi air pollution kodwa kwelinye icele kumele sinanzelele kubana ilizwe lethu lizama ukukhuphuka njalo nje inkulumo ekhona nje emhlabeni jikelele
ohlaziya ezombusazo umnumzana Effort Ncube uthi uhulumende ufuna ukungenela zonke indawo engagxili ekudingeni amacebo okulungisisa okuyikho okuqakathekileyo okungaletha intuthuko kwezomnotho kanye lakwezinye inhlangothi zempilo.
Inkinga esilayo kakhulu ukuthi uhulumende ufuna ukungenela kukho konke, akukho lapho afuna ukusala khona. Ungena emasithini, ungena emabedroom, ungena emabhizinisini, ungena kuyo yonke indawo. Kanti ke lokho afana ukuthi akwenze okuyikho kuzaletha imisebenzi, kuletha inguquko, kulethe intuthuko elizweni kakwenzi. Kabachiyane lalezi zinto abazenzayo ngoba zidiliza ilizwe. Abantu vele bathwele nzima kakhulu, akudingakali ukuthi babuye bathwaliswe nzima njengalokhu lo mthetho le policy izakwenza.
Okugcizelelwe unkosikazi Sibongile Bebhe wakobulawayo othi akasiboni isizathu sikahulumende sokuthatha inyathelo elinje.
Uhulumende evele edinga nemizini yethu ngoba ngalindlela kusho ukuthi sizagcina sesithatha lama license ngishona ukuthi sisebenzise amakhandlela. Nxa kuyukuthi uvikele izisebenzi zakhe kumele kube lezi zisebenzi ezifundile umsebenzi ngendlela sebili eqotho. Njalo futhi batsho ukuthi khona hayi sesihlangane lengozi ezingaka okusenza sicine sesikona ukuthi khona abantu abasebenzisa ama-generator abanjani ngabawa-register but okathesi asikezwa lokuthi ingozi asebehlangane lazo zingaka ezibenza bathi abantu kaba-register ama-generator abo.
Ngeviki ephelileyo umnumzana Gift Ndlovu owekampani yamagetsi eZimbabwe Electricity Transmission and Distribution Company esemhlanganweni oqhutshwe eHarare wabosomabhizimusi owe-Confederation of Zimbabwe Industrial 2023 Annual Economic Business Outlook Symposium uchaze ukuba isilinganiso samanzi siyakhuphuka kancane edamu leKariba ngokunjalo sebekhwezile amagetsi abawaphekayo afika kumakhulu amathathu lengxenye i-350 megawatts esuka kumakhulu amabili lengxenye i-250 megawatts. Uchaze ukuba kukhangelelwe ukuba uhlupho lwamagetsi luzaba nganeno phakathi komnyaka ngenyanga kaNhlangula lapho ukukhangelelwe ukupheka amagetsi angaba ngamakhulu ayisitshiyagalombili i-775 megawatts. Ngimele Studio 7 ngikobulawayo ngingubathabile Masuku.
Nyakenye umthethondaba waphezulu we-Constitutional Court wethule isinqumo sokuthi iminyaka esemthethweni evumela abasakhulayo ukuya emacansini yengezwe isuka kwelithumi lesithupha isiya kwelithumi lesithiyangalombili. Kodwa abanye bathi isisekelo sombuso siqondisa ukuthi umntwana oyintombazana kumele abe leminyaka emingaki ukuze endiswe, hatshi ukulawula ukuthi kumele aqalise ekusiba ngasiphi ukuya emacansini. UTobias Mdzingwa weStudio 7 usipha lolu daba eseHarare.
Lanxa sisamukelwa ngabaningi isinqumo eseConcord ukuthi silondoloza ilungelo lamantombazana, abanye bathi lumthetho ulakho ukuphambanisa amantombazana ukuthi adinge usizo lokuvimba ukuzithwala emakilinika lezibhedlela engakhatshwanga ngabazali. Umnumzana Kholwani Ngwenya, ingcwethi kwezemithetho njalo eligqwetha, uchasisa kabanzi isinqumo seConstitutional Court lesi.
Ukuya emacansini into esiregulatwa ngumthetho. Xa uleminyaka engaphasi kwe-18 awenelisi ukuvuma ukuthi uye emacansini. Kodwa ke ukuphiwa lokho okuncedisayo esikuthi ngama-contraceptives lokhuyana kuba khona ngenxa yokuthi siyabe sikhangelele ukuthi abantwana laba vele sebekwenza bele minyaka yona leyo. So okungcono ukuthi bayiphiwe leyo mzamo yokubancedisa ukwenzela ukuthi imikhuhlane naleyo yabo HIV and AIDS labo siki labo gonorrhea ibe mlutshwane ngoba bavele bona bayahamba emacansini lanxa bengakafiki ku-18.
Isakhamuzi sakobulawayo okhethe ukubizwa ngokuthi nguMakhumalo uthe akasekeli umqondo ukuthi ngaye lomntanakhe oyintombazana ekilinika kuyathola usizo lokuzivikela ukuzithwala engakahleli.
Mina ngombono wami umntwana ngumntwana and i-exposure to sexual reproductive health services ikimi phela kusho ukuthi ngiyabe sengimlayela sengisithi sa ukuthi kahamba ekwenza njalo. Mina ngizaqhubeka ngithumayeza i-abstinence.
Unkosikazi Barbara Magigwana wasemzini wePhumla East kobulawayo uthi yena ubona kungcono ukuncedisa abantwana ukuthola lolu sizo ukuze bangene kwezocansi bevikelekile.
Angacela uncedo lokuthi ngimncedise ngakho ngiyamncedisa ngoba ungazuyala ukuthi umncedise vele sebesazi izinto eziningi. So ukuthi umncedise umbonise indlela kuhle kuhle ekumncediseni kwakho laphana uyabuzama ukuthi umsondeze eduzane ubusumfundise ezinye izinto ngendlela eqondileyo.
Umnumzana Javier Ndlovu, owenhlanganiso esebenza labantwana eZimbabwe National Council for the Welfare of Children, uthi isinqumo seConcord asisoze siphazamise abasakhulayo ukuthi bathole uncedo emakilinika ngoba balakho ukuluzuza bengakhatshwa ngabazali.
Akula mntwana olelungelo lokuthi ebesenza ezocansi engaphansi kweminyaka elithumi lesitshiyagalombili. Kodwa lokhu akutsho ukuthi umntwana lowu akanelisi ukuthi encediswe nxa elohlupho ole-sexual reproductive health. Uyancediswa kodwa kebe kufunakala ebe lomzali wakhe ngoba uhulumende yena uthi wonke umntwana ongaphansi kweminyaka elithumi lesitshiyagalombili kumele ebenakekelwa ngumzali.
Isikhulumeli senhlanganiso emela abatsha abasemakholishini emfundo yaphezulu e-Students and Youth Working on Reproductive Health Action Team, say what? Umnumzana Costa Nkomo uthi kumele abatsha batholiswe uncedo abangalufuna nxa sebecabange ukuya emacansini kungelanhlupho.
Sikhangelele kakhulu ukuthi umthetho lowo uzavumela abatsha ukuthi benelise ukuthola usizo endabeni ezimayelana lezocansi bengela kukhathazeka nxa beludinga. Kuthi labo abasebenzela ezibhedlela lemakliniki okutholakala khona ukusizakala kwezempilakahle kwezocansi sithemba bazaphiwa imvumo yokwenelisa ukusiza intsha engaphansi kweminyaka yokuzalwa elithumi lasitshiyagalombili 18.
Imizamo yokuthola imibono yogatsha lwezemithetho ngalolu daba ibe liphutha ngoba bebengaphenduli incingo zabo zikamakhalekhukhwini loba imibuzo ethunyelwe enkundleni eye-WhatsApp. Abazi ngokwenzakalayo bathi kukhanya ungela kuvumelana kungatsha ezehlukeneyo zikahulumende ngesinqumo seConcord lesi. Abacubungula ngezamalungelo abantwana bathi uma lumthetho ubuya kumele ufake phambilini izifiso zabatsha ukuze bazuze lonke uncedo abangalufuna mayelana ngendaba zocansi. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguTobias Mutsingwa.
Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni. Esikuzwayo kungayisikho esikubonayo. Sidinga iqiniso. Sitshelwa izindaba ezingaphelelanga, silahlekelwe liqiniso. Ngesikhathi sohlupho, amaphupho ethu, ithemba, lezifiso zekusasa enhle, kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Umsakazo weVoice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sixhumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Umsakazo weVoice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
Abebandla lezano PF bathi kulamalunga abo achaywe kabuhlungu esonto ngabe-CCC enembudziya Growth Point eGokwe. Mabhalane omkhulu kahulumende obona ngokwethulwa kwembiko umnumzana Nick Mangwana wethule umbiko lo enkundleni yeTwitter ethi abachaywe balimala bagoqela inkokheli yebandla leli esigabeni lesi bebekhankasela usekelo wokukhetho oluzayo. Kodwa abakubandla le-CCC bayakuphika ukuba bahlasele amalunga e-ZANU-PF. Bathi bahlaselwe ngabacatshangelwa ukuthi ngamalunga ebandla elibusayo ngesikhathi besemhlanganweni wabo eGokwe. Kusenjalo amabandla aphikisayo agoqela ele-CCC, Mthwakazi Republic Party, le-United Zimbabwe Alliance, athi amapholisa avimba nsuku zonke imihlangano yabo emadolobheni kanye lemaphandleni. Amapholisa avumela ukuba benze imihlangano eyisithupha phakathi kwedlula amachumi ayisithupha okumele yenziwe elizweni lonke jikelele. Kasenelisanga ukukhuluma lamapholisa ngodaba lolu. Umnumzana Gifto Stalo Siziba, umsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC, uthi bathwele nzima njalo kungamanga ukuba batshotshozela udlakela.
Thina njengenhlanganiso ye-TPC sakhuluma njalo silokhu sikhuluma ngendaba yokubana ke iindaba zombusazwe akufanelanga zibe zihlanganisela udlame lodlakela nokubulalana. Ngenxa yokubana iZANU PF isibone ukubana ke ile possibility yokuluza ukhetho ikakhulu ngemva ke kwamasurvey lokunye kubonakala ukutshengisa ukubana ke i-TPC ile support endaweni ezitshiyene ikakhulu emaphandleni. Ungakhangela kathi sibe sisegokwe, ungakhangela ama-meeting esiwayenzileyo emakhaya, abantu baloku balo mbono omunye ngendaba ke yokubana eZimbabwe kufuneka inguquko. Ayisiyo ndaba yephathi, asiyo ndaba yomuntu, indaba yokuthi siphile impilo engcono thina njengabasundela izweni elikhululekileyo. So iZANU ibona ukubana ke sesile support enkulu emaphandleni, sebefuna ukethusela abantu lokuzama ukudonsa abantu ke ngeforce abantu, kodwa abantu bethu ke bakhi kubana thina esikumelayo kubana eZimbabwe kube lenguquko, ngoba yikho okwalwelwa ngokhokho bethu kubana ilizwe likhululeke, ilizwe ke libe lempila kahle, abantu bekwanisa ukuphila impilo engcono, amapholisa ethwele ama-inform, le mali ethenga inkolo, amatitsha, amasotsha, osobhuku bephiwe ke ama-allowance athengayo, njalo ama-allowance asebenzayo, lezi nduna ke sibe lokusukumisa ilizwe lethu. Konke lokhu ke kulokuwelelana ilizwe lonke jikelele ukubana kubuya nxa singaba le nguquko singafake umongameli u-Advocate Nelson Chamisa, ngoba iZANU siyehlulekile. 43 years bekhuluma ngento eyodwa behlule ukutshintsha impilo zabantu. So yikho ke iZANU siresorta to i-violence lodlakela lokufuna ukulimaza abantu, kodwa thina siyaphambili ngemikhankaso yethu, siyaphambili ke ngenhlelo zethu kubana ilizwe leZimbabwe likhulume.
Umnumzana Gifto Stalo Siziba, umsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC, sibuye saxoxa njalo lo mnumzana Khuda Munsaka okubandla elibusayo.
Okwakhathesi ibandla leZANU PF eBinga alikangeni sibili okuzwayo kugrawundi. Sesalungisa nje esithi ngama-sales, ama-sales restructuring, asikaqalisi lokukampeyina, asikaqalisi lokubuthanisa abantu. Sisayenza nje ama-sales restructuring silungiselela ukhetho olwama-primary election olumele lubuye, ngoba nje kathesi kuZANU PF i-candidate ekhona inye upresident ubaba uMnangagwa nguye esimkampenelayo, kodwa sikabuthanisa abazisisiyenzi. Okodlakela hatshi ubaba uMnangagwa wakhuluma engene qalisa ukubuza ukuthi asifuni uDlakela, asifuni uMsindo. iZANU PF yaziwa ngokuthula. iZANU PF libandla elilondoloza umthetho owelizwe. Asila ama-cases okuthi kunoDlakela okuthi abantu bayalwa. Hatshi sikuzwa nje kumakhelwane, sikuzwa kunilikabani, sikuzwa ku-TPC ukuthi hhayi abantu bayalwa lapho ama-UPs bengafanjaniswa.
Ye, kodwa sike sezwa kuthiwa eBinga khonapho kulabantu abadala sibili abakhahlanyezwe okumangalisayo kusenziwa ama-by-elections pho nxa sokukhankaselwa ukhetho oluzayo, kuzahamba njani njengoba sesikubonile kusenzakala khonapho?
Ngabe nezwa okweBinga kodwa njengoba ngisitsho ukuthi kuyadiphenda ukuthi labelekuzwe ngaphi ngobani, ngoba size yakhotheni eBinga umsindo owabakhona uDlakela wabakhona lasiqalisa ngabantu abe-TPC baqasa utshaya abantu amarekeni bathisela abantu bezane i-PFC. So yikhosithi yabo kudiphenda ukuthi likuswenjani abantu laba vele kuku-DNA yabo eyokubanga umsindo. So sikhangela sisiya phambili ngombuzo wakho, iZANU PF ispecial eBinga ilondoloza ukuthula, sikhuluma nabantu ukuthi bevotele ibandla, sikhangela okwenziwe umongameli welizwe so far eZimbabwe. Sihlanganise
umnumzana Khuda Munsaka, lilunga lebandla leZANU PF, ubexoxa lapho lo Gibbs Dube eseBinga. Ku-Live Talk namhlanje kuhlelo lwabatsha olwe-The Connections, khangela ukuhlunyezwa kwabesifazane abasakhulayo abafisa ukungena kwezombusazwe. Sesilugqiba-ke lapha uhlelo lwethu oluvalelisayo, yimi uGaino Gumede Saidi, ngisithi nizalibona kusasa.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.